Ikhansela yobulawayo ihlale vele ilisebenzela kuhle. Silamakhansela alobuntu azizwayo, njalo silabantu abasebemahofisini abalobuntu njalo abayesaba ubugebengu be-corruption lanilani. Lokhu esesikubona kathesi lokho, ngithemba kuzafundisa abantu bakobulawayo ukuthi hhayi akudojwa nje uphonge ukujikela umuntu phakathi uthi usengukhansela. Ngoba uba ngukhansela uyabe ufita uyi-city father, ubaba wedolobho. Thonxa usuphe ngukuphosela ongabantu nje ongakhazeli ukuthi uvela ngaphi uya ngaphi, umuntu ovela ngisho even indlu khonapha kobulawayo uzabe ezamelana ekhanseleni. Seqalisa ukudistabilize ikhanseli ingasihambe kuhle. Kanti abona kabezi i-local government isizibuya lapha kobulawayo shuwa sizigcine sesi-appointela ama-commission lanilani. Anti khona kuyinto embili kodwa konke lokudala kuyini
sibathiyithi
sisiyavota singavoti kuhle sibe ngufaka nje abantu bahlayana.
Singathi wena ubona zani-ke uhlangothi lolu luzaphuma lani khonapho ukuthi bangafaka amakhomishina yini?
Into esobala lapha yokuthi ama-councillors ethu amanye hayi i-capacity kabandla. Mina bengifisa ukuthi ngabe kuyafika i-point ebayi laba abanye ama-councillor abayenzima ubudlongodlongo lobo bake bemisha eceleni. Kodwa kuhle kube nokhetho masinyane ukuthi abantu bafake ama-councillor oqodo abazakuqhuba i-agenda yakobulawayo, abazakuqhuba i-agenda yemathekeleni. What I'm being troubled about it yiliqiniso elikhona ukuthi bakithi lithina silapha wena unje emzini wakho kubuyiloja. Xa sesifike laphana sekuqale ukutshayela imithetho wena senikuthi hayi igedi sesikhiya ngo-9 ilobo sesizasho njani njani akusasoze kwayenza. Inxalozo lililoja lihlaleni liloja wena ulandlord ube ngulandlord. That's it. Lapha kobulawayo lapha singapha yekeni sike sizivuse lapha sikenze okwethu.